Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazo omuhle ngolwesine mhlaka 23 kunhlangula 2023. Ikama ngontunga milinko mo endabeni zethu lamhlanje kuqhamuke udlakela enzikini yakobulawayo lamhlanje kwadutshulwa abantu abathathu ngesikhathi abaphila ngokuthengisa bexotshwa lapho abasebenzela khona ngamapholisa. ELeZimbabwe selikhuthazwe ukuba liqhube ukhetho olukhululekileyo njalo lihloniphe amalungelo kazulu. Uhulumende uthi abantwana besikolo akumelanga baye esikolo kusasa endaweni lapho kuzakuna khona izulu ngolaka elivela kumthelela we-tropical cyclone Freddy. Unkosikazi Jill Biden owethekelela kuzwekazi le-Afrika uthi kumele kuthuthukiswe abesifazana labatsha ukuze umhlaba wonke jikelele uphumelele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuqhamuke udlakela enzikini yedolobha lakobulawayo namuhla kwadutshulwa abantu abathathu ngesikhathi abaphila ngokuthengisa bexotshwa lapho abasebenzela khona ngokungekho emthethweni ngamapholisa ekhansili kusukela emadabuka kusa. Amapholisa athi abalimeleyo balaliswe esibhedlela. Umasipala uthi kulimale izisebenzi zakhe lazo ezintathu. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Amapholisa ekhansili yakobulawayo asungule uhlelo lwabo ngehola lesine emadabuka kusa bethathela abaphila ngokuthengisa okungekho emthethweni enzikini yedolobho emkambo owe-5 Avenue Market okulapho okuqhamuke udlakela lokulwisana kwamacele womabili. Ngezikhathi zabo 7 ekuseni abanye abaphila ngokuthengisa abakade bezithi ngamalunga awezanu PF baqale ukubuthana bacina befola betshengisela behlabela beqonde eCity Hall. Lapho befola abeStudio 7 babone abanye babo begijimela ezimoteni zamapholisa bephosela amatshe okwesikhathi esifitshane. Kwahle kwafika amapholisa awezomvikela awe-Riot Police. Omunye obikwa engumgcinisihlalo wexuku leli uzame ukubakhuza ukuthi bengenzi udlakela kodwa watshela intatheli zindaba ukuthi abezana uPF kabaluthakazeleli uhlelo lwekhansili ebunjwa ngamakhansila awebandla eliphikisayo ele-CCC lele-MDC esithi baphambanisa abantu abazisebenzayo ngoba kungela misebenzi kuyiyo kuphela indlela yokuselela imuli zabo. Unkosikazi Nyarayi Shoko ophila ngokuthengisa ngomunye wabasola inyathela lekhansili leli.
Yazithi inkinga ekhona ngeyokuthi bona bafanele ukuthi babuye ekuseni abantu sebekhona not ukubuya ebusuku abantu sebelele bayistathi izinto zabantu.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Donald Khumalo yena usola asebethumbe idolobho.
Yanqineka kakhulu ngokungcola okukhona kobulawayo. Angikwazi ukuthi lokhu kukhomba ukuthi sengudungameli kumbilizwe idolobho liyazigiqikela lodwa kanilaqiniswa.
Ngomvulo emhlanganweni wokuphuma lamasu okutholisa abathengisayo indawo zokuthengisela kuphume inkuthazo yokuthi ikhansili ilandele umthetho hathi ukuyekela abantu bengcolisa idolobho ebelisaziwa ngokuhlanzeka. Umphathi ntambo wamabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni ngomunye wabaphe linkuthazo.
Ama-land barons ngabantu abazivelelayo ukuthi bese besithi bona ngifuna ukwenza imali ngokuthatha umhlabathi lo bese ngifaka umuntu lapha umuntu lo angibhadale. So ama-local authority kumele ukuthi babone ukuthi abantu abenze njalo bafakwe emthethweni.
Isikhulumi sekhansili unkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa kabanzi ngohlelo lwabo abalusungule namhlanje besebenzelana lamapholisa.
Singene edolobheni sikhupha laba abathengisayo okungekho emthethweni, bese kunanzelelayo ukuthi abanye laba abathengisa okungekho emthethweni asobantu abahambayo ezindlini, ngabantu asebehlala emgwaqweni ku-CBD.
Loba nje amapholisa ekhansili ethethe impahla zabathengisayo yaxosha abantu enzikini yedolobho, abanye babo ngokutshona kwelanga bebese bebuyele ukuyathengisa lapho okuxotshwe khona abanye. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umsakazo we-Studio 7 wehlulekile ukukhulumisana labezanu PF ngalolu daba. EZimbabwe selikhuthazwe ukuba liqhube ukhetho olukhululekileyo njalo lihloniphe amalungelo kazulu. Linkuthazo yenziwe ngowake waba ngumongameli wele Mozambique umnumzana Joaquim Chissano, kwagcizelelwa ngumkhokheli webhanga elikhulu lezwekazi labensundu ele African Development Bank umnumzana Akinumwe Adesina, yena othi ilizwe kumele lilandele iziqondiso zogwalo lwemohlante commission lokuhlawula abalimi abathathelwa amaplazi abo. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuphuma emhlanganweni owenzelwa eHarare oqoqwe ngabe African Development Bank ADB, okubona ukuba kungenziwani ukuba eZimbabwe lenelise ukuhlawula isikwelede salo samabhiliyoni phose angamashumi amabili amadola emelika 17 billion US dollars ngokuncediswa lokucetshiswa yi-ADB lamazwe aseEurope eleChina lelemelika. Uchisano uthe ukungahlonitshwa kwamalungelo kaZulu kwenza kube nzima ukuba amazwe afuna ukuncedisa eZimbabwe ukubhadala izikwelede zalo alithembe ngoba engelaqiniso ukuba lokho okushiwe inkokheli yakuleli liqiniso loba hatshi.
They should stay away from violence and choose freely their leaders and representatives.
Kumele abantu bavunyelwe ukukhetha inkokheli yabo, akumelanga besetshenziswe ukwenza udlakela ongenza ukuba ukhethwa kuleli lube ngolungakhululekanga.
Lokhu kusekelwe ngumkhokheli we-African Development Bank umnumzana Akinumwe Adesina, yena othi loba nje belesifiso sokuncedisana neZimbabwe ukuqeda isikwelede salo kumele lilungise indaba zamalungelo abantu.
Peaceful, free and fair elections. As His Excellency Mr. President Mnangagwa has already ordered.
Ukhetho olukhululekileyo luza kwenza ukuba kube lula ukulungisa indaba zesikwelede seZimbabwe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthembise umhlangano ukuba uza kwenza konke okusemandleni akhe ukulungisisa amathuba akhe ukuze enelise ukubhadala lesi sikwelede.
Under the governor's sphere, my administration is unwavering in its adherence to constitutionalism.
Sizimisele ukulandela umthetho lokwenza konke okuhle. Sizakwenza ukuba umthetho wethu awusekeli muntu. Sizakwenza ukhetho olukhululekileyo.
Ingcitshi ecubungulayo zombusazwe esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana Bekzela Gumbo uthi kumele Mnangagwa ahloniphe amacebo awanikwayo kulomhlangano.
Ama-points arezwa ngubaba lo u-former president we-Mozambique u-Joaquim Chissano ngama-points aqakathekileyo kakhulu elizweni lethu.
Lokhu kusekelwe isikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube.
Omongameli lava kukhanya bayichaye esikhonkosini sivili ekutheni kumele sakhele kuzifundo esezibonileyo ngamuva ezifanana leMont Atlantic Commission eyasifundisa okunengi.
Umhlangano oqoqwe ngabe African Development Bank uveze ukuba uhulumende weZimbabwe akathembakali ngoba isehluleka ukulandela izivumelwano ayabe ezenzile. Banikeze umzekeliso wokuba uhulumende wathembisa ukubhadala izikweleti zabalimi abamhlophe abathathelwa umhlabathi, kodwa namhlanje akulalutho olwenziwayo. Ibhanga leli lithembise ukuncedisa eleZimbabwe ukubhadala isikweleti samazwe omhlaba lenhlanganiso ezigoqela oParis Club, World Bank, IMF lezinye. Ngimele iSipho 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ugatsha lwezemfundo luthi abafundi abasesigabeni lapho kuza kuna khona izulu lesikhukhula eletropical cyclone Freddy akumelanga baye esikolo kusasa. Izigaba ezizathola izulu leli elibikwa liza kuna ngolaka olukhulu zigoqela lezo esemathebeleleni south, ikakhulu endaweni ezincelelane lemasingo, eManikaland, eMaswingo, eMashonaland East, eMashonaland Central, kanye laseHarare. Umkamongameli weMelika, unkosikazi Jill Biden, owethekelela kuzwekazi le-Afrika, uthi kumele kuthuthukiswe abesifazana labatsha ukuze umhlaba wonke jikelele uphumelele. Wethule amazwi lanamuhla ekweleNamibia lapho amukelwe khona ngenjabulo izolo ngumongameli Hage Geingob lomkakhe unkosikazi Monica Geingob. Ekhuluma esigodlweni sikamongameli lapho obekule dili lokumamukela, unkosikazi Biden uthe umhlaba wonke jikelele awungeke wathuthuka uma kungaqakathekiswa ngabe sifazana labatsha abagoqela amantombazana. Engakethu li amazwi la wethekelele indawo lapho okuqhutshwa khona inhlelo ezimbalwa ezisekelwa ngeleMelika ezilakho ukuthuthukisa abesifazana lamantombazana. Abezindaba abeReuters babika ukuba unkosikazi Biden wakhetha ukufikela kweleNamibia kuhambo lwakhe lwakuqala kuzwekazi leAfrika, esithi ilizwe leli lenza kuhle ekubuseni uzulu. Uthe leMelika lisekela umbuso okhululekileyo njengalokhu okwenzakala kweleNamibia. Unkosikazi Biden ngowakuqala phakathi kwabo bonke abaseduzane lomongameli Biden ukuba ethekelele kuzwekazi leAfrika kulandela okwethulwa nguBiden nyakenye emhlanganweni we-USA Africa Leaders Summit eWashington DC, lapho aveza khona ukuba uza kwethekelela kuzwekazi leAfrika lonyaka. Unkosikazi Biden ukhangelelwe njalo ukuba uza kwethekelela kweleKenya esuka eNamibia. Olandela ezombusazwe umnumzana Dan Moyo utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuba kuqakathekile okwenziwa unkosikazi Biden.
Uhambo lukankosikazi Jill Biden lukhombisa ukuzimisela kwe-America ukuthi ithuthukise ubudlelwano bayo lamazwe yase-Africa. Sibonile umnumzana uBiden sometime last year uye wahosta about 50 African leaders e-White House. Konke lokhu kukhombisa ukuthi i-America iyabona importance yobudlelwano le Africa ukwenzela ukuthi amazwe afana labo Russia labo China bangabi le influence enkulu kakhulu emazweni e-Africa. So uJill Biden uhambo lwakhe lolu luzogcizelela into eqalwe umnumzana uJill Biden ukuthi ubudlelwane le-Africa le-America kumele buqiniswe.
Ye, siyabona ukuthi uyakhuluma kule Namibia njalo lakwele Kenya ngokuthi abantwana labesifazana kumele bephathwe njani lokunye okuthiyeneyo. Kuqakatheke kanganani khonokho?
Kuqakatheke kakhulu ngoba abesifazane le-youth esingathi abesimane balama challenges amaningi. Especially abesifazana kulama issues ama gender equality njengoba sazi ukubana these days vele kulokukhangelelwa kakhulu ukuthi abesifazana kumele bathole ama equal rights emisebenzini langendlela nje abaphathwa ngakhona. I-youth siyazi ukubana idinga ikhala ngemisebenzi le training abangayithola kusiza ukuthi bathole ama skills abangawasebenzisa emsebenzini. So udlelwano obunjalo lokufokasa ku-youth la ku-women kukhombisa ukuthi i-America izimisele ukuthi iqinise ubudlelwane labantu base-Africa nokuthi labo bakhangele towards i-America as ilizwe elingabasiza ekuthuthukiseni impilo zabo.
Ye, ukuwaphatha udaba lwe-Russia le-China ubona ngazani kipho ukuhamba kwakhe khonokho kunceda ngani xa sikhuluma ngakhonokho?
Kunceda kakhulu ngokutshengisa ukuthi i-America ile concern ngemibono yamazwe e-Africa udaba ngingathi nge-Russia njengoba sazi ukuthi kulempi enzakala e-Russia le-Ukraine. I-America idinga ukuthi amazwe ase-Africa azwisise udaba lolu olwenzakala e-Ukraine njalo bakwazi ukusekela i-America ekusapoteni kwayo i-Ukraine. I-China siyazi ukubana ibhizi kakhulu e-Africa idinga ama-resources from ama-African countries esingathi ama-mineral resources. I-China siyibona isingene kakhulu e-Africa njalo amazwe amaningi e-Africa esiba nobudlelwano obuqinileyo le-China. I-United States siyazi ukubana ifuna ukuthi i-influence yayo e-Africa ingadlulwa yiChina. Ngakho ubudlelwano lobu lamazwe e-Africa uqakathekile kakhulu ukwenzela ukuthi i-United States imaintain i-status sayo njenge-world leader.
Umnumzana Dan Moyo ulandela ezombusazwe ubexoxa lejahe elidala uGibbs Dube we-Studio 7 ese-Washington DC khonapha eMelika. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi eleZimbabwe lizaqhuba ukhetho olukhululekileyo lonyaka njalo uthi liyahlolisisa imbiko ethi amalungelo oluntu ayephulwa futhi liza kulungisa lokhu lilandela umthetho lesisekelo sombuso iconstitution. Ubekhuluma amazwi la emhlanganweni obucubungula ukuthi eleZimbabwe lingesulelwa na izikwelete ukwenzela ukuthi lenelise ukweboleka enye imali kumabhanga lenhlanganiso zomhlaba. Kodwa amanye amabandla aphikisayo afana le-Citizens Coalition for Change athi ayavinjelwa ukuqhuba imihlangano yawo yokukhankasela ukhetho kodwa elezanu PF livunyelwa njalo athi ayabotshwa mahlayana atshaywe okusobala ukuthi ukhetho alusoze lube ngolukhululekileyo. Kodwa ibandla lezanu PF lithi umsebenzi wamapolisa awuphathelananga lebandla lawo. Ukuze sihlaziye ukuthi amanye amabandla ezombusazwe athini ngalolu daba, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele umnumzana Mbonisi Gumbo, ilunga lemthwakazi Republic Party kanye lomholi we-Economic Freedom Fighters Zimbabwe, umnumzana Innocent Ndibali onguye osungula lingxoxo.
Nxa kade khuluma namhlanje, kufuze upresident ebe very clear ukuthi echo ukuthi i-political party e-opposition or eku-government nxa i-informa amapolisa ukuthi bafuna uku-organize ama-meetings abo, mayevunyelwe ama-political parties wonke jikelele ukuze ekhankase, ukuze ekampeyine freely, ukuze behambe anywhere in Zimbabwe.
Ngezinye indlela uyavuma ukuthi bayavinjelwa kukhululekanga abenelisi ukuthi bekhankase?
Ngezinye indlela engutshoyo ikuthi by right through i-constitution yeZimbabwe, i-opposition part eZimbabwe iyavunyelwa ngoba we are a democratic system, we are a country ele multi-party democracy. Sike saba le incident lapho emuva ekaSisu Thokozani Khuphi, owaphoswa watshiselwa endlini ngeyinye opposition eku-opposition njengathi.
Mnumzana Gumbo, uyavumelana yini lokukhulunywa ngumnumzana Ndibali? Ungathini ngamazwi kamnumzana Gumbo, mnumzana Ndibala?
Angiyamuzwa ubaba Gumbo ukuthi uthini, kodwa into kufuze understand ukuthi in a country ele constitution, i-constitution yelizwe i-clear in terms of i-separation of powers. Amapholisa nxa esala ukuthi esi-clear ukuthi senze imihlangano yethu, we must take them to court and we must exhaust everything before we can easily say ukuthi hayi into leyi bayenza because bathunywe ngubani. Ngithe ngiletha i-EFF eZimbabwe ngakotshwa mina, ngaharaswa mina. I went to court for over 8 weeks. The idea was that I'm not supposed to be involved in the Zimbabwean politics because mina I live abroad. Mina i-passport yami i-expire eZimbabwe. Kwaphuma into eziningi. Kodwa ngingomunye umuntu I would have easily given up and said ukuthi hayi ilizwe leli vele linje mbaleke ngayo. No, I believed in ama institutions ethu. I went to court and I defeated a government of the day that was led by Umka. Today I'm still participating in politics. Abanye bacabanga ukuthi izinto ko-opposition they believe ukuthi umuntu from Mathebelele cannot be the president of Zimbabwe. Konabo babo-opposition. What are you going to do about
about it.
Right now, it is 4 months and 5 months before the election. If we plan for a rally, it's between Lapa's battle, Lama Service, battle, Lama Venue, and everything. We think in the team of the election, we have no manpower. So, as well, we need to be a long time and a long time and a long time and a different venue. And so, in the world, we can't do it. We could have some time and a little long. And if you are going to be with me in the area of the local, for which you would take the government of the agency.
Umnumzana Mbonisi Gumbo lilunga lemthwakazi Republic Party obexoxa endawonye lo mnumzana Innocent Ndibali webandla le EFF Zimbabwe bebelosanekile emhlanga we Studio 7. Ugatsha olubona ngezempila kahle kumanyano we-United Nations olwe World Health Organization namuhla lwethu le impumela yophenyo eveza ukuba ngomnyaka ka-2020 kufe abesifazana abazinkulungwane ezingamakhulu phose yamathathu 287,000 ngesikhathi bebeletha kumbe bezithwele emhlabeni wonke jikelele. Njalo abazinkulungwane phose ezimbili babo 1734 babhubhe eZimbabwe. Uphenyo lolu lwenziwe phansi kwesihloko esithi Trends in Maternal Mortality 2000-2020. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo lwela amalungelo abesifazana unkosikazi Othilia Spanda oyisiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association.
Indaba vele eyabomama abadlula ngesikhathi sokubeletha kumbe omama ababe bezithwele abafa ngesikhathi seneso iyahlukumeza ngoba sicalela khona esiphathweni nje semathenethi ukuthi emathenethi indlela omama abaphathwa ngayo ungahamba kathesi e-UPH uyathola ukuthi omama bayalala phansi kuthiwe bezithengele emethiriyeli yokuthi bekwanise ukuyayenziwa isiza okudala ukuthi nxa ungayenelisanga ukuthenga kuyenza impilo yakhe besengozini ngoba odokotela basoze bekubambe ngoba ulazi izinto ezeneleyo okudala ukuthi ugcine omama sebedlulile. Indaba yabomama ikuhlungu kakhulu njalo iyahlukumeza owukuthi nje njengoba umhlaba wonke jikelele ngabe uyayikhangelisisa ikakhulu iwu abakhangele ngezempilakahle beyikhangelisisa ukuthi udubo lolu lungalungiswa njani ngoba omama bayaphela bafa umusha namalanga ayipheli iviki emathenethi kungadlulanga umama obelethayo.
Ongathi kubangela ukufa kwabesifazana laba ikakhulu eZimbabwe kuyini kahle kahle uthile ukuthi empilo abantu balala phansi kodwa imbangela eyiyo ungathi kuyini?
Okunye okubangela kakhulu omama ukuthi bayehluleka ukuyabhalisa ngesikhathi kuyikwesabela indaba zemali lokungabi lolwazi ukuthi lukhona uhlelo oluncedisa omama abazithweleyo. Kodwa loba likuncedisa lolo hlelo lulalapho olugcina khona nxa ungulwana okumele ubelethe ngeoperation alukusizi kangako ngoba kuzamele uzidingele. Kuyimbangela enkulu khonokho ukuthi ngabe vele ugatsha lololu luyasubsidayizwa kungabi lo mama okhipha imali kuzayehlisa inani lokufa kwabomama ukuze bekwanise ukuyabhalisa ngesikhathi behambe esibhedlela ngesikhathi. Njalo okunye okudala khonokho amadokotela abetshela abantu ukuthi thina asiholi kuyadala ukuthi bengabi lothando lomsebenzi wabo abawenzayo.
Oh mama ababelethayo besemakhaya ungathi bayawathola yini amathubo kumele ukuthi bawathole alubana besemadolobheni kumbe ukuswelakala kwenhlelo zempila kahle ikakhulu emakhaya kungaba kungokunye okwenza abazitheleyo bagcine belahlekelwa imphefumulo?
Njengasemakhaya khona kulobunzima obukhulu kakhulu ngoba inhlelo lezi ezikhona phakathi komuzi ngikhulumela kakhulu kulawayo emunye engisebenzela khona azikho emakhaya amaningi. Izibhedlela emakhaya amaningi zikhatshana, amakliniki ayemakhaya alazo indlela zokusizana labomama abafika esikhathini sobunzima.
Unkosikazi Otilius Fanda ulwela amalungelo abesifazana njalo. Uyisiphatha mandla seBulawayo Progressive Residents Association. Kulife Talk wasihluzeni bomama sikhangela uhambo lukankosikazi Jill Biden kuzwekazi le Afrika. Kwanele olivalelisayo ngontungamili nkomo lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.